Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka-20 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani zolukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nazilele ukuthi-ke kukhona inhlangano ephakade ezincedisa lapho ukuthi-ke zinike abantu ukudla ekakhulu esikolo. Kathesi-ke iningi lazo lezi nhlanganiso azisekho sezavala zasuka kulo umhlubulo.
Inhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ikhala ngokuthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuqeda udubo lwabantwana abayekela isikolo ngenxa yendlala.
Siyabona nje ukuthi imeko yeZimbabwe siyadidika and kwangani akuthena themba wabantu abaseZimbabwe. So thina nje sithi thina sizimisele njalo-ke sizayenza konke okusemandleni wethu ukuthi sivuselele iZimbabwe ilizwe lethu.
Ibandla lezombusazwe eleZimfest elikhokhelwa ngumnumzana Maxwell Shumba lithi lizimisele ukuletha inguquko eZimbabwe loba nje kusakhatshana ukuthi ZANU-PF iphume embusweni. Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo likazulu kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungabi khona kwequla elicebisa uhulumende kwezempilakahle i-Health Advisory Board. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuqeda udubo lwabantwana abayekela isikolo ngenxa yendlala. Inkuthazo le ilandela imbiko ethulwe liphephandaba leSunday News ngesonto ethi kulabafundi abazinkulungwane eziyisithupha eMatabeleland North leMatabeleland South abayekele isikolo enyangeni ezisanda kwedlula ngenxa yendlala lokuswela imali. Ezinye indawo ezibhekane lendlala embi zigoqela iMaswingo leMidlands. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla sePTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, esikutholayo into esiyitholayo lapha izelela emaphandleni kakhulu emhlubulweni weMandebeleni, iMatabeleland South and North. Sithola ukuthi-ke abantwana abaningi ngalezi duku abasabuyi esikolo. Izimbangela kuyikuthi-ke balamba. Siyakwazi ukuthi-ke indawo lezi-ke ezomnikezo nanoma izulu lisina ngokuqondileyo. Njalo-ke siyananzelela ukuthi-ke ngomnyaka ophelileyo indawo lezi kazizozanga ezieleneleyo ukuthi-ke abantu balime bathole izivuno ezingaze zibathuthise umntwana onalo osikile. Kungakho-ke ngokunye esikudala ukuthi-ke abantwana aziye esikolo. Njalo siyananzelela ukuthi-ke kukhona inhlanganiso akade zincedisa lapho ukuthi-ke zinike abantu ukudla ekakhulu esikolo. Kathesi-ke iningi lazo lezi nhlanganiso azisekho sezavala zasuka kulo umhlubulo, ikakhulu sikhangele inhlanganiso ezinjenge-Old Vision nezinye nje lapho ezincedisa. Ubuningi bazo sezehlisa izinga lokusebenza lokunika ukudla kulezi ndawo. Yikho mhlawumbe okukhulu sekudale ukuthi abantwana bangene lisukula esikolo ngenxa yokuthi banambile, njalo-ke abanamandla ukuthi bafunde ngokupheleleyo ngenxa yendlala.
Lolu ludubo lweMatabeleland South leNorth kuphela Mahlangu, ngokuzwa kwenu kubabalisi benu abasendaweni ezitshiyeneyo zelizwe kuphela kumbe lusabalele ilizwe lonke jikelele?
Ye, kukho lapho-ke singani luzwa khona ikakhulu ezindaweni ezinjengemasiko nakho lapho kobe khona. Kodwa-ke esikunanzelelayo lapho siluzwa khona udubo lolu silwa kakhulu emhlubulweni wokona eMandebeleni, lapho-ke esinanzelela khona ukuthi zuluka lini ngendlela eqondileyo.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. ibandla lezombusazwe elibunjwe lonyaka eZimbabwe First elikhokhelwa umnumzana Maxwell Shumba lithi lizimisele ukuguqula konke okwenzakala eZimbabwe loba nje kusakhatshana ukuthi ibandla elibusayo liphume embusweni. Omunye wabaqondisi bebandla leli ubona ngabesifazane unkosazana Thabisile Ncube uthi njengoba iZimfest iqakathekisa intando kaZulu izazama ngawo wonke amandla elawo ukuthi ingene kuZulu ukuthi izwe ukuthi abantu makhaza bathini ngesimo selizwe. Uthi ibandla lakhe lifuna ukuthi amabandla aphikisayo elezana uPF abambane ukuzwe kususwe ibandla leli embusweni. Ake sizwe unkosazana Ncube xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlandla lethu lwesibili lapho isixoxa khona lenkokheli yamabandla achiyeneyo.
Sina sesimela abantu baseZimbabwe, sesimela ukuvuselela inotho yaseZimbabwe, yiko ke iZimbabwe First yabakhona. Siyabona nje ukuthi inotho yaseZimbabwe siyadidlika and kwangani akusena themba kwabantu abaseZimbabwe. Uthina nje sithi thina sizimisele njalo ke sizayenza konke okusemandleni wethu ukuthi sivuselele iZimbabwe ilizwe lethu.
Mase sikhangele njalo abantu bajala ukukhonona ngokuthi kulamabandla amaningi ezombusazwe aphikisa ibandla lezana uPF. Lina lizimisele yini ukuthi libambane lamanye ukwenzela ukuthi likhiphe izana uPF embusweni?
Sizimisele nakhona ungamvumeza ukuthi ngikhulume ukuthi singazange babantu abathi iZANU-PF yona angifuni ukuthi ngithi yehluleka. Yes, ayizange yehluleka, yes, for okwamanje. Kodwa thina hhayi sithi-ke bona ngesikhathi sabo bayenza okuhle for iZimbabwe. Kodwa okwamanje kwangani sebehluleka. iZimbabwe First yona sithi thina sizimisele njalo, sizimisele nje ukuthi sisebenze namanye amabandla only on one condition. Nxa bona beqonde ukuthi bevusele iZimbabwe befaka abantu baseZimbabwe kuqala phambi kwabo.
Asithi abantu balikhethe balifake embusweni lamhlanje, kambe lingenzani ukuthi litshengise uZulu ukuthi liyenelisa konoke elikhuluma ngakho?
Liyoqalaqala esasifuna ukuthi siyenze njalo, siyenze ibe nhle eZimbabwe. Ngibekhala ngabantu okwamanje amagetsi aseZimbabwe. Thina sithi sesikhathele njalo sesizwele ukukhala kwamaZimbabweans ngendaba yezisa. So thina siza ukuthi asisafuni-ke umlilo ovela emagetsini, umlilo ovela kovela khona kathesa. Sizazama nje ukuthi si-introduce i-solar energy, into yakuqala. Into esibili, sizazama sivuselele ama-industry wonke aseZimbabwe la afileyo ukuze amaZimbabweans athole impilo, athole impilo kahle, athole nje imisebenzi wonke nje abantu.
Lingakwenza njani khonokho nxa lingangena embusweni? Imali liyathatha ngapho kwezithi lenze inhlelo ezinje?
Silabo abantu abakhangeleleyo njalo abazimiseleyo ukusebenzisa leZimbabwe First esiyabe sithi ngama-funding boards abavela kwamanye amazwe akhane lathi iZimbabwe, talking of Zambia, South Africa, even yona i-Europe. Bazimisele ukuthi come on board sibebambane lathi izandla sisebenzisane sivuselele ilizwe lethu.
Ye, asikhulume-ke ngokuthi lina njengebandla lenu, kambe ukuthi libona ngazane lingangena sokutheni embusweni?
Ukungena embusweni siyangena nxa singabambana namaZimbabweans, amafellow Zimbabweans alapha, ngoba nxa ngakhangelisisa kahle amaZimbabweans akhathelela lokho okwenzakalayo. Akhathalanga kuphela ngeZANU-PF, hhayi, akhathela amanye amaqembu nje apho ukuvuka nje kusesevuke esile. So nxa sikhuluma ngeZimfest ebantwini, hhayi, bayathakazelela, bayajabula njalo bayabuya ukuthi sibabambana nathi. Bazimisele bona ukuthi ukwenza comfort ukuthi sisebenzisane amaZimbabweans sivusele ilizwe lethu.
Lo ke ngunkosazana Thabisile Ncube owebandla leZimbabwe First obekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Uze lizwe okuningi ngodaba lolu, hambani kubulembu be-internet ku-www.voandebele.com. Kusasa sixoxa lomnumzana Samuel Siphepha Nkomo, umsekeli kamongameli we-People's Democratic Party.
Nxa kuyikuthi uMorgan Tsvangirai ule-value le-principle efana leyethu, yebo singabambana laye. Kulama-values aqakathekileyo ezimpilweni zabantu. Nxa kuyikuthi enye iparty ilama-principles athi iZimbabwe iZimbabwe ebambeneyo iyodwa, sizabambana layo. But nxa kulenye iparty ethi hayi iZimbabwe kufanele kwehlukanwe, then i-principle yethu le-value yethu kayisahambelani labo. So labo zingeke zabambana labo.
Leyo ke inzwisa yengxoxo esilayo kusasa. Thiyani indlebe lizizwele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokungabi khona kwequla elicebisa uhulumende kwezempilakahle iHealth Advisory Board ebikwa isebenze kuhle ngesikhathi sikahulumende womanyano. Intathela izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathela izindaba lamhle kuseni owenzelwe eQuil Club ehoteleni yeAmbassador oweHealth Talk. Lomhlangano oqoqwe yinhlanganiso yentathele izindaba eziloba ngezempila kahle yeHealth Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ, ngenhloso yokuhluzisisa inhlupho ezilethwa yikuchiyela abaphandle ukuba babe yibo abafaka imali kulolu hlangothi, ikakhulu kudaba lwegciwane lengculaza. Umnumzana Lennox Mhlanga oyintathele izindaba esebenza izimele uveze ukukhathazeka kwakhe ngalesi simo.
Kuyadadisa kakhulu ngoba iHealth Advisory Board bona iqhakatheke kakhulu ukuthi ibicebisa uhulumende ngazona izinto ezenzakala ezindaweni ezijeneyo ukwenzela ukuthi khona la uhulumende akuzwe ukuvela ebantwini ngalokho okuhambelana lempila kahle.
Lokho kwenza ukahulumende kuyisibonelo sokuqholoza kwakhe engazihluphe ukuthini ibe khona leyo board obekumele isebenze kuze kuyefika unhlangula womnyaka ozayo ka-2016. Lanxa echumayela ivangeli lokuba kumele akhulumisane lomuntu wonke kikho konke akwenzayo okubalisa ukulungisiswa kwemithetho okufana lowe Public Health Act, kuveza uMhlanga.
Yikho kuzakwenzakala ngayo act lenja kuzahlupha kusiyaphambili ngoba abantu yiba abakwazi abakufunayo ngempila kahle yabo. Nxa ungasukelanga phansi ebantwini even if liza kuthi ama MPs wona azabamela kodwa kumele kulandelwe indlela yakhona okufakwe emthethweni ukuthi khona kusukela phansi kusiya phezulu abantu kumele bacetshiswe babuzwe bafake imbono yabo ukwenzela ukuthi umthetho lwalo ube umthetho ozamukelwa ngabantu bonke.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kwezempila kahle bathi bakhathazekile ngokungaphuma egcekeni kokwenzakalayo kulo mthetho we-Public Health Act okumele uguqulwe ngoba usumdala kakhulu wabekwa ngomnyaka ka-1924. Ukhangelele ukuphathisa ekulungisiseni inhlupho kwezempila kahle uZulu ahlezi ekhala ngazo nxa seuguquliwe lumthetho okwakhathesi obikwa usesekusibanga sokuba libhili lanxa engekho waziyo ukuba isikusibanga siphi laleyo Public Health Bill umongameli Robert Mugabe ake wakhuluma ngayo ngesikhathi evula izigaba ezimbili zephalamende zangemuva, kukanti bekuya kubanga neno ngabe ikhona leyo board ebingamcebisa uhulumende ngokudingwa nguZulu ukuba kungene kulowo mthetho. Zithi lezi nhlanganiso ulamandla amakhulu lumthetho ngoba ulandela owe Defense Act ngamandla olawo, kungakho kudingeka ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempila kahle ikakhulu iPublic Health Board ekuguquleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ababalisi beZimbabwe abaseBotswana babhekane lelakusasa elimnyama ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe ethe usezaqala ukuthatha imisebenzi esezandleni zabavela ngaphandle kwelizwe ayinikeze izizalwane zelizwe lakhe. Intathela izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Noma nje kungelanani elicacile iningi lababalisi abafundisa isikolo zeBotswana ezizimeleyo izizalwane zeZimbabwe, kodwa abakwazi ukuthi kusasa abaphatheleni ngemva kokuba uhulumende weBotswana sungule uhlelo lokunikeza izizalwane zakhe imisebenzi ayihluthune ezandleni zabavela kwamanye amazwe. ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi kwezinye izikolo umbhalo ukuthi bame umsebenzi ngompalakazi lonyaka usuphumile kukanti abanye vele sebemisiwe. U-Albert Ndlovu ofundisa kwesinye isikolo eHaburoni uthi sebetsheliwe ukuthi bame ngompalakazi bengakwazi lokuthi bazaya kuya ngaphi.
Sebesitshelile ezikolo ukuthi ngoDisemba kumele sime umsebenzi, sokumele kufakwe abala. Kodwa isimanga ukuthi abasitshelanga ukuthi isizathu sakhona yikuyini. Akukho esingakwenza ngoba sikho ekhaya lapha, singabantu baseZimbabwe thina.
Uqhubeke sithi noma nje kade besebenza isimo besingasihle, iholo liphansi uma uqhathaniswa labanye babo beBotswana.
Noma kunjalo nje besimisa, ama conditions angkhona mabi for thina bantu abavela ngaphandle, ngoba uthola ukuthi abalapha iholo labo liphezulu kulelethu.
Omunye umbalisi uNomasibanda uthi noma nje bona besilile bengatshelwanga ukuhamba, abakwazi ukuthi ikusasa imenjani ngoba abanye babo sebephiwe incwadi zokumiswa imisebenzi.
So kube le directive yokuthi abantu bami ngenxa yamaphepha. Lathi sibalutshwane saselwe asilashwa lokuthi i-future yethu injani, ngoba asilaqiniso lokuthi kambe kukuthi kuphela kumbe ku-across kuwonke ama-ministries.
Kukanti uCalistus Mpofu uthi ayisiwo ababalisi kuphela abakulesi simo, ngoba akhanga ukuthi uhulumende usesungule uhlelo lokunikeza amandla amaningi kwabeBotswana esinuzela eceleni abavela kwamanye amazwe.
Indaba ekhona yokuthi uhulumende ngani setshintsha imithetho njalo ngesimo selizwe ukuthi akula msebenzi, labo abantu abagabala msebenzi sibona kungcono ukuthi abavela phandle kwelizwe ngangcono bebuyele ngakibo, abone ukuthi uzasala eqhasha abantu abakhe njani.
Umongameli Ian Khama Soretse Khama uthi noma nje besamukela abantu abavela phandle, yena umlando wakhe ukuzalwa zeBotswana okumele azinikeze umsebenzi ngoba yizo ezimvotelayo.
It is not my responsibility as the head of state.
Abantu baphandle kwelizwe siyabamukela lapha elizweni leBotswana, kodwa umlando wami njengomongameli usebantwini beBotswana ngoba ibaphasivotelayo ukuthi singene ezihlalweni.
Kukhanya umnyama usiya ubamba kwabeZimbabwe ababalekela emazweni angomakhelwane ngobuningi, kodwa sokumgceke ukuthi inkokheli yalamazwe iyanengeka. NginguMartini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrungu leBotswana.
Oko Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela udubo lwendlala olubikwa solubangele abasakhulayo ukuthi bangayi esikolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, United Nations, ibika ukuthi abantu abangaba izigidi phose ezingamajumi amathathu, i-27 million, abemazweni asemhlubulweni wangezansi le-Afrika balako ukubhekana lendlala enkulu kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Amasocha kahulumende wele Republic of Congo abikwa edubule ixuku labantu abakade betshengisela besola inyathelo elifuna ukuthathwa ngumongameli Denis Sassou Nguesso lokuqhelisa isikhathi sombuso wakhe kulelo lizwe. Inhlanganiso yezindaba yakwele France ibika ukuthi abantu abayisithupha balimele kakubi bathwalelwa esibhedlela ngamanxeba okudutshulwa. Ngcwethi kwezomnotho welizwe zithi imbiko kamphathintambo wezamabhizimusi lomnotho welizwe umnumzana Mike Bima eyokuthi umnotho usuqalisile ukuthuthuka kulandela izinqumo zikahulumende zokuvuselela umnotho kawusoqiniso. UBima utshele iphephandaba le The Herald ukuthi inani labo somabhizimusi asebefuna ukuzosungula amabhizimusi eZimbabwe seliqongile. Sixoxele ngcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi nxa kukhangelwa izibonelo ezisetshenziswa ukukhangela ukuthuthuka komnotho welizwe, akula ngitsho lesisodwa isibonelo esisekela imbono kaBima.
Right, okukhona ukuthi nxa umuntu ekhuluma ngomnotho ovuselelwayo kufanele ukhangele ama-indices aku-stock exchange ukuthi ama-company aku-stock exchange intengo yabo iyakhwela na kumbe iyehla. Singaze sinanzelele kwaba le nkinga yokuthi walahlekelwa imali eningi eyaphuma ku-stock exchange, ama-company amaningi ethengisa ama-shares awo angaphansi kwemali abayijayeleyo. Into yokuqala ethengisa ukuthi i-economy iyehla. Awutshengiseli ungazukhangelisise abakhangele ama-consumer price index bathi khona i-basket yakhona ingathi iyehla ngoba intengo zinto iyehla ngoba i-consumer abantu abathengayo balutshwane ngoba abala mali yokuthenga. So ama-indices la amabili asisakhangeli ngokucothwa kwabantu emsebenzini. So ngingazi ukuthi abantu laba abe-ZANU-PF nxa bekhuluma ngomnotho weZimbabwe kathesi bakhangele esibukweni yini kumbe bakhangele iwindo elivulekileyo ngoba nxa ungakhangela esibukweni uzibona wena into oyifunayo wena ukuyibona. So angisoze ngivumelane lawo.
Nxa ke sikhangela inhlelo zabo abathi zingaba zivuselele inotho leminye eminjalo ungathi wena kukhona yini okungakuthembisa?
Into engiphoqana ngayo ngodaba le-indigenization i-version eka-Patrick kayise ukuthi uthi ayisikho ukuthi yena hambani liyeqalisa amakhampani enu silincedise ukuthi hambani liyethatha ama-shares amanye amakhampani akhona. So imodeli yakhona gayila ayiso model ekhulisa umnotho isingithi ngesikhiwa i-distributive model, yimodel eyabela umnotho kwabanye. Asingeke sithi umthetho wawe-indigenization ye baba leminye imithetho eyakhupha iyafaka imithetho kwizinto ezilungiswa eZimbabwe ezingeniswa phakathi ama-grocery okwenza ukuthi amakhampani angapha angathi ayaphaka ayengisa ama-sales abo kodwa ukuguquka komnotho kakwenzeka ntambama kuthatha isikhathi.
Kodwa-ke nxa sikhangele ukubana siye sizwe ukubana ngesikhathi umnyaka ususiyaphela yiko lapho okuba lokuthenga lokunye okunjani-njani okubangela ukuthi umnotho kube lobubelo kumnotho welizwe. Singathini kathesi nxa sikhangelele umnyaka njengoba ususiyaphela?
Ya, into eqakathekileyo ukuthi abalale bayabazisisa ukuthi okwandisa ukwenza ukuthi nxa umnyaka usiyaphela abantu kube lesiphithisiphithi sokuthenga ngama-bonus, right? Amakhampani amaningi lo nyaka siyazi ukuthi baza kwehlisa kumbe abanye basoze babhadala ama-bonus ngoba bayehluleka ukubhadala izimali zezikweletu. Okwesibili ukuthi nxa abantu abaningi bekhutshwa emsebenzini kutho ukuthi imali ekhona emsikeni eku-circulation eyokuthenga iba lutshwane. Kuyatshengisela ukuthi akusize kube labantu abaningi abathengayo umnyaka lo siphela. So ngazi ukuthi angiboni ukuthi imali izavelaphi ngoba abantu bahlala bekhalakhala besithi ikhisimusi yalezi nsuku ayisafanele neyakudala ngenxa yakhona ukuthi ama-bonuses semalutshwane. Kunjalo nje abantu abaningi umnyaka nxa usuphela bayaxothwa umsebenzi, amanye amakhampani bayavala ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi bengangeni isikweleti sokudela abantu abangasebenziyo.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho welizwe, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Iqaluit eCanada sesinqobe kukhetho lwesigodlo seNunavut eCanada duzane le-Arctic Circle lapho kuhlala khona abantu ababizwa ngokuthi ngama-Inuit. Ukuthula Machazi uthi uyajabula kakhulu ukuthi ukhethwe nguZulu ukuthi amele izakhamizi zedolobho leli ezikhala ngokuswelakala kwezindlu lokunye okuthiyeneyo. UMachazi ungumuntu wakuqala wabantu abansundu ukuthi avotelwe ukuba ngukansila edolobheni leli. Okuningi sikuzweni kungxoxo ayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngithola amavoti amahle sibili, ngithola amavoti angu-1189. So kutsho ukuthi sengingukansila we-city ye-Iqaluit. Sengimelele ama-residents awe-city of Iqaluit ukuthi nxa befuna uncedo ngizabe ngikhona, ngizafisa ukuthi bona ngibancede kakhulu.
uzwa njani ke ngokunqoba kukhetho lolu?
Ngiyathaba sibili ngoba lokhu kutshengisela ukuthi khona abantu bathakazelele i-platform yami banike yona ukuthi khona ngithi ngizabanceda endaweni zokudla, endaweni ze-infrastructure, indawo ze-waste management.
Lo mbiko ongawutshela abantu beZimbabwe?
Ukhetho lolu luhambe kahle and singathi ngesikhiwa it's inspiring ukuthi khona nxa umuntu efuna ukuthi khona abe representative yabantu uyanelisa ukuthi akwenze, kumele aphume phandle ahlangane labantu ebatshele abantu ukuthi khona bengamkhetha uzabenzelani.
Lo ke ngumnumzana kuthula Machazi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Equalite eCanada, obekhuluma le-Studio 7 ekhona le eCanada.
Emkhosini ongenwe ngumeli weMelika kweleNiger u-ambassador Eunice Reddy lomsekeli kampati ntambo wezomvikela kulelo lizwe uKafa Christelo bemele ohulumende bamazwe abo balobelane isivumelwano sokusebenzelana kwamazwe omabili kwezomvikela eseSecurity Governance Initiative Joint Country Action Plan. Isivumelwano lesi sihlose ukuqinisa ukusebenzelana kwezomvikela kweMelika lamazwe ambalwa ezwekazi le-Afrika agoqela eleGhana, iKenya, Mali, Niger, Nigeria leTunisia. Inhlelo lezi zijonge njalo ukuqinisa ezomvikela emazweni asebenzelana leMelika ukuze kuvikelwe uzulu walawo mazwe ekuhlaselweni ngabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo, ukuthuthukisa umbuso wentando kaZulu njalo okhululekileyo, ukulandelwa kwemithetho, ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu, ukuthuthukisa ukusebenzelana kunhlelo zokuthuthukisa ezenotho kanye lokuqhelisa ukusungulwa kwamabhizimusi abeMelika emazweni alenkokheli ezilandela iziqondiso zombuso okhululekileyo njalo okhuthaza amabhizimusi. Eleniger lamanye amazwe abensundu asebhekane lezinye inhlupho ezehlukanela lezo ebezivele zikhona. Ngalokho eleMelika liyaziqhenya ukuthola ithuba lokusebenzelana lalawa mazwe kwezomvikela.
Sekuyisikhathi sokulibalela imbiko esithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi, linjani bakithi, ngithanda ulibingelela lonke ngisithi phambili ngempilo, ngibonga lo msebenzi wenu eliwenzayo. Mina igama lami ngingu-Faith Ncube. Omunye umlaleli othi yena igama ngu-AK Buffalo uthi, linjani basakazi, ngicela ubingelela abalandelayo, uThomas Xuku, Kirileng Nta, Sinokuthaba, Memukele, Pimelo, Mchepeng, Arnold, Alfred, Ezekiel, Anthea, Lomelusi, lonkosikazi wami uPretty Moyo, laba abanye ngabakonyati. Omunye njalo umlaleli uthi, ngiyabingelela madoda lonke elibambe emsakazweni, ngithi impilo ende uNkulunkulu angaligcine lani. Ngicela ukubingelela uThatha, umama nobaba abafowethu abathi Kwakwa, uKholisani, Mayibongwe, Masaka, Mongameli, Mehlo, Emamba, lomntanami uSamantha, lonkolo, labo bonke abangaziyo esilwani. Mina igama nguSibusiso Moral, ngiseJohannesburg. Omunye ke igama lakhe wathi nguVusa Muzi kaMakhwaya uthi yena, salibonana bazali, uCuthbert Dube usezama ukuvala amacala akhe ngokudimanda imali. Uyakhohlwa ukuthi imali wayevele entshontsha khonapho, akula mali okumele ayiphiwe kodwa kumele ajeziswe. Usibisele emuva kakhulu emdlalweni wenguqu. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kunjalo ke kasikhangele ebeziqakathekile lamhlanje. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ikhala ngokuthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuqeda udubo lwabantwana abayekela isikolo ngenxa yendlala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya ku Studio 7 Live Talk. Lilale.